ngombono wami ngibona ngani izinto ezivakala ngendlela ezivakala ngayo, ngoba iparty yama-Republican khona manje ayilakho ukubambana. Lokhu yathiwa ngu-Donald Trump inyemazonzo inenyawo olulodwa kabakatholi i-leader eyiyo engabakhokhela kusiya phambili. Siyananzelela ukuthi yena uMcCarthy ube yi-minority leader eminyakeni eminingi ngesikhathi sika-Trump. So kukhona okunye okuningi okubi okwenziwa ngu-Trump, yena wakukhangelayo, wakhangela eceleni, kumbe sibi wakutolerate-a, ikakhulu indaba zama-conspiracy theories. Siyananzelela ukuthi uMcCarthy ubekhanya laye elo daka ebusweni, even indlela adila ngayo okwenzakala ngo-January 6th. Wayekhanya engumuntu ongani uyatolerate ubuqili bukaTrump lama-white nationalists. So ngombono wami ngibona ngani khonokho kuyenza amanye ama-members amalutshwane ama-Republican engani ayathikizwa ukuthi amvotele. Yinkho sibona nje kungani amanamba kawahlangani, kodwa ngisho kulama-negotiation ayenzakalayo kuyakhulunywa, mhlawumbe bazogcina beyatholile amanamba abawafunayo. Kodwa khonokho ukuthi ngibona ngani kuyaqala ukuthi wenzakale ukuthi kube lama-ballot adlula i-ballot eyodwa. Kujayele nje ukuthi kuvotwe kawani kulunge, but khathesi bavota oka-number 3. Kukhanya lokhe elenkinga, lokhe kule deadlock. Sizabona ukuthi kuyaphetha ngani.
Siyabona lapha lalaphaya igama likamnumzana Donald Trump liyathutsha. Ubona ungani uTrump elokhu elesisindo yini ebandleni lama-Republicans?
Yebo, kungenzakala ukuthi uDonald Trump lokhe elesandla kuphathi yama-Republican. Ngibona ngombono wami bakhona abantu abathanda uMcCarthy ngoba bemthandela ukuthi wekelela uDonald Trump esenza ubuqili. Kodwa kube khona abanye abangafuniyo ukuthi Republican Party iqhubeke ngendlela eyiyo. Bananzelela ukuthi uMcCarthy eyi-majority leader engaletha izinto ezimbi ezivela kwesikhathi sika-Trump. So bengabe bekhona abalutshwana abathi bona hayi bona sefuna ukugeza izandla bechiye izinto zika-Trump emuva bekhangele kutsha. Kodwa ngokubona wami labo balutshwane, ngoba uma sibheka I think yena udinga kumbe ama-votes angu-218. Ngombono wami ngibona asala sure, ngibona ngani usetholile asika 200 kumbe 201 kula bantu abangu-20 kuphela abangani abafuni ukumvotela. So laba angafuni ukumvotela, ngombono wami ngibona ngani mhlawumbe yilaba abangafuniyo ukuthi iparty leyo iqhubeke ilo muntu owayethandana lo-Trump.